Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Phalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Experience all of us that the country and the region at large is facing electricity.
Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba ubuthanisa imali yomsebenzi wokudinga ezinye indlela zokuphetha amandla kagetsi eZimbabwe.
Into esizibonayo kathesi abakwenzayo kunokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelamagetsi. Kutsho ukuthi bona sebezibona ngathi sebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho. Bona sebezibona ngathi yibaba special.
Uzulu uveza ukuthi ukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezendlini ukuze zibalekele udubo lokusilela ngamagetsi elizweni. Kuqala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Afrika nabakwinhlanganiso ezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ubuthanisa imali yokusebenzisa ukudinga ezinye indlela zokuphehla amanzi kagesi eZimbabwe. Umabisi Gama ubika kulolu daba.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokwethula lolu hlelo owenzelwe ewetheleni yeCrystal Lodge, umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Jemu Soda luzosiza ekumeleni le ndaba zokuguquka komkhathi i-climate change luthuthukise kwezokutholakala kwamandla kagetsi elizweni.
It is clear to all of us that the country and the region at large is facing electricity supply challenge.
Kuyinto eyaziwayo ngithi sonke ukuthi ilizwe kanye lesesigabeni sonke sibhekane lenkinga yokusilela kwamandla kagetsi.
Umeli womanyano we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Edward Kalone utshele umhlangano lo ukuba lolu hlelo ngolokuqala wenziwa elizweni ngenjongo yokukhuthaza abezinhlanganiso nabamankampani ukuthi batshale imali kulo msebenzi.
Lo manyano uzosiza ekuthini kudingwe indlela eziletha inguquko kwezokutholiswa usizo lolwazi nabamankampani azimeleyo asize lawo.
Leli nyathelo lokuba kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali liza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi. Uzulu labamankampani bekhala ngesimo esiselizweni. UMnumzana Jonathan Dlovu wakobulawayo upha umbono wakhe ngalolu hlelo.
Ibusiness vele yonke iyafuna ugetsi abe khona, amagetsi abe khona, ngoba amagetsi kuhamba kwawo ayaffecta i-communication. Uaffecta kwa i-communication uthole ukuthi awusakwanisa ukuthengisa ngento ezingabo, nxa ufuna ukuthengisa ngento ezingabo, ngithi for example i-eco cash, kumbe ufuna ukuswipe, uthole ukuthi i-network yakhona iyabaleka layo nxa amagetsi ehambile.
Omunye usomabhizimusi ofuya inkukhu, uMnumzana Nkosana Dlamini, uthi ukuphuza kukahulumende ukwenza amalungiselelo isikhathi sasekhona sekubangele ukuphazamiseka kwebhizimusi lakhe.
Mina njengomlimi wenkukhu zenyama abathi ngama broiler chicken ngibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngivolelwe izinkukhu ezingu-150 emafrijini ame. Ngihlinze ngikuthi inkukhu kuvike esanda kudlula ngazini njengenhlala yenza ngijimalazo ngizifaka kumafriji. Lapho ziyawe seziwome khona yikho lapho engiqalisa khona ukuzithengisa 1-1 ebantwini engibaziyo. So okwamanje ngendaba yamagetsi zonke zibolele emafrijini zingekho, zingazange zifrize.
Okugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyebulawayo Vendors Traders Association, uNkosazana Debra Mukasa.
So sinanzelela kakhulu ukuthi njengathi thina ku-informal sector sasiwile i-business i-revenue iwile kathesi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele belungiselelwe izikhulu fizi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele bethengelwe amabhuku izinto ezijiyeneyo ngemali zona lezo esizisebenzayo siyaloyisa kakhulu sikhala kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyakhangelisisa kakhulu indaba yamagetsi leyi ukuba lokho kucitshwa kulayithwa kucitshwa kulayithwa
lolu hlelo lokudinga indlela zokubuthanisa imali oluphawulwe ngokusemthethweni lamhla lubikwa luzaqhutshwa eminyakeni emine elandelayo phansi kwendikimba ethi Catalyzing Investment in Renewable Energy for the Acceleration of the Attainment of the Sustainable Goals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi uyazehlulekela uhulumende weZimbabwe osicabanga ukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa imitshina yama-wind turbines. Umnangagwa wethule lokhu izolo kuphephandaba leSunday Mail lapho athe kumele kube lamapulazi eZimbabwe ukuphehla umlilo kagesi njalo ilizwe njengoba ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagesi. EliZimbabwe lake lazama ukuphehla umlilo kagesi lisebenzisa ilanga kwachaphazwa imali yanikwa abanye abantu okwakumele besungule uhlelo lolu egwanda lezinye isigaba. Umnumzana Rejoyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo. Uthi uhulumende weZimbabwe usephelelwe yimicabango yokulisana lohlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo iqiniso yokuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uzulu hhathi abantu ngikhola uzulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela
kuyagcina ngani konke khonokho baba Ngwenya
uyabona ukuthi nxa vele i-gasbom yenqola sicumekile nxa kungasadingwanga esinye isihlahla sokuganyula ilungise inqola iyahlela iyakile kuhlezi khonapho inqola ye-industry inqola yemfundo eyezimbabwe konke okuthwele ngomnotho sokumile i-gasbom singathi khona ngababuyisayo laba ababuyisayo imigogo yabo siqamukile sebegogekile kuzalungiseka nje mfowethu ngokutshintsha uhulumende kube labantu abalezini enhliziyweni abadlile into abayenzayo.
Umnumzana Rejoyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Uzulu ukhala ngokusetshenziswa bujapha kwemali yokuqhuba inhlelo zikahulumente okuqela ezokuwethula ezokulungisa umlilo kagesi. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF uthi kumele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibophe abajaphaza imali yokuqhuba inhlelo zikahulumente.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebezuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlandu wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphe ngokuyibekelwa nje abantu bezenzela ubuhlela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqili ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqili futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo ivele ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele lusho ngoba i-corruption yegcwele kakhulu kwedlulisa amalawo.
Ye, nxa ukhuluma ngakhona kusibile ukuthi ubukhohlakali ugcwele kakhulu baba Gawule. Pho uhulumende uyakubamba njani khonokho?
Khonokho uhulumende sekungumlandi wakhe ukuthi kube uhulumende kabe le ndlela yakhe kulandelela into kulezakhi kokulani yokule ndlela yokulamakuze nakhangele laye axwayisisayo ukuthi ama-tender anikwe kuhle ukuthi kulandele ukuthi imali zakhona zemizezi eziphumileyo zisebenzile yini zilandelele kungaphongukhitha upela imali kungabonakalanga ukuthi imali yakhona isithengene kambe dube nxa umuntu engathi yena imali iphumile kodwa kungakhanyi umsebenzi owenziweyo kuyakushitha ukuthi uhulumende ngezinye indlela yabengalandabalaele ukuthi alandelele izinto so kathesi umlando okhona ukuthi uhulumende kumele alandelele abone ukuthi imali zisetshenziswe kuhle emumeni onzima kangako ngoba kumele zabona zingekho vele nazo imali zakhona. So ngokunjalo kumele kulandelelwe each and every cent kubona kathi ifikile lapho kade imele iyefika khona.
kodwa kwehlulani kathesi njoba siyakwazi ukuthi kulabanye abaqambula imali kahulumende bazenzelwe abakufunayo kwepho lokho kuzayenziwa
kuyo yobe into yonke inesikhathi sayo dube ngiyananzelela ukuthi konoko kusifundisa yafundisa uhulumende ukuthi nxa izinto zingabanjwa kuhle imali zingabanjwa kuhle inhlelo zikahulumende ziyafa yile qile dube konoko kuya kuloku kukhula kusiyafika ezingeni lokuthi uhulumende avule kakhulu amehlo abone athi mina into engiyikha enkangelayo uhulumende ke ukwenzile lokho yikuthi nje izakhi yiyeneleyo izakhi yibizo kuphela isebenzi hayi izakhi liyana yanikwa amazinyo ngumongameli kodwa kayilumi yanikwa amandla okubupha nguhulumende kodwa kayibuphi igcwele abantu abayilo abayenza i-corruption ngamandla yibo abafuwela i-corruption izakhi leha yifuwela i-corruption ngoba abantu bayakwazi ukuthi izakhi lena ibalanda asike beyivalavala beyivalavala ayenzi lukho izakhi yakhona kodwa aso mlandi kamongameli lo sokuwumlandi kwabantu kumele abantu bebegcwale izitridi bibatshengisele ukuthi into eyenziwa izakhi bayayizonda kakhulu ngoba bayihola imali kahulumende banika imali yama-taxpayers kodwa umsebenzi abawenzayo bamgezelela eduko olukhona phakathi kwelizwe
ye uzulu uyakhala sibili ukuthi kubotshwa abanye abantu abanye ababotshwa besenza ubukhohlakali kwenziwa kwini kolo
kunoku kwenziwa ngabantu ababhadalwayo izimali abayenza into ukuthi nxa benayenza umhlaba imisebenzi yenkohlakalo bona bayevala ngani abanye labantu abangavalanga yibe sebebotshwa sekumbe sebesenza ukuthi batshengise abanye bathi ihlupho dube likuzakhi uhlupho dube lusemakhothi amanye athi nxa umuntu sebanjiwe yenza umsebenzi wenkohlakalo into ziyageziswe umuntu uyabhadalwa yenze amakhothi lasabophi dube
umnumzana mpilivi kawuleli ilunga lebandla elibusayo besixoxa laye ekobulawayo uzulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni osokuthwalise nzima abantu magaza lamankampani. Iphephandaba leThe Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bakhoqela abaphatha intambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebuto. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla ayi-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lomsebenzi ihlawulwa inkulungwane zamadola emelika alichumilane, US$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu, US$3,000 kusiya ku-$5,000 kuphela. Ukusilela kwamandla kagetsi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe lapho uzulu asethola khona amagesi okumahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uzulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola emelika. Abaphathintambo bakhe bathole ingxenye lesigidi US$500,000 ngamunye, abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000, kwathi amalunga edale lephalamende wona aphiwe inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika US$40,000. Uhulumende uthi imali yizikwelede zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla lesisisilo nalithi elithi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lwamagetsi lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngozulu weZimbabwe. Sikhokhe lesiphathamandla saleli bandla emelika umnumzana Tim Murengani.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonekalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela Jim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela kudla, bengela mpahla, bengela ndawo yokuhlala. abadala bethu omama labokhulu labobhuti labosisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impi isitshisa. Kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababebusa njengoSmith ukubandlezela abantu bengabanika i-freedom benza into abazifunayo. Imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat. So yona le imali evela ebantwini esithi ngama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathesi abakwenza khonoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngama gates kutsho ukuthi bona sebe zungona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezi ngibona ngathi ibaba special.
Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe.
Ukuhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo mangwana bekhuluma into abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment. Isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers. So into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokhuzeni we-CCC okhulumela uPresident Chamisa uFata eMahere ekhuluma ngeplan ele-CCC ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani. Iplan yokufaka amasola lani le-energy engasinceda ukuthi umuntu wonke jikelele ebe le-electricity endlini. Sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elamalight. So sikhuluma ukuthi izanu yayingela plan ayila plan and asibone ukuthi kuphumani. Into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas. Sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide zama diamonds platinum iyangaphi imali yona leyo umeli incedisa abantu beZimbabwe.
Umnumzana Thembu Ringani webandla le-CCC eMelika, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Philip Gawule.
Ukufana lokuthi emsebenzini enjalo uyanikwa imota wenzele into ezinjalo, unikwe indawo yokuhlala, kumbe even amakampani zamakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khona ukuthi insurance ezinsurance yane phezulu ngale ama-managers ama-directors amakampani namakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala yabona zabethu ezilungiswa ama-parastatal bayakwenza khonaoko bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi veli khona la izolo lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo.
Kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule, kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulo dubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi?
Kathisa abantu abaningi abanye bale mathi lifaka wona lamagesi amasola ungagamela izinto eziningi abantu abanabaabalemali zabo bayenelisayo sebefaka amasola malanga. Kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanxa udubo lwamagesi lenyosolukhona abe nendlela yokuthi nayayithi amagajeti akhesho kuthiwa sokule mbonakalo ngale sokule dubolonje afonele idresa afonele ubani nawe obani bathinte ayikwanise ukukhulumisana labantu ukuthi asesendaweni enje ayikwanise ukuthinte ngokubambeka ngoba lapha khona ukonke ugetsi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe nakho kunokwane kukhona okumncedisayo ukuthi anamagesi sekhambile ekwanise ukuthi esebenze ekwanise ukubhala ama-report ekwanise ukwenza yonke into enjalo uzavuka kusosakuthi kuthiwa hhayi izolo abantu bendaweni ende bendele njeathi benganamagesi uthi yakhulumo behlala kwicabinet bekwanise ukuqhuba imisebenzi abantu abanjani.
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa. Udubo lwamanzi, udubo lwezempilakahle, ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiya phambili lanamuhla.
Abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa usehlulekile, ngabantu be-opposition, ngabantu bafuna ivoti, bafuna ivoti ebantwini, badinga ivoti. Asobantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abakhuluma into engayisiyo, omumene bawukhangeleyo. Khangelani kambe thina ilizwe lethu khangela ukuthi sisilela kanganani ezimalini. Khangelani iSouth Africa. Namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanayo emhlabeni wonke jikelele, asikhangeleni udubo logesi oludabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona. Kanti nxa singakhuluma ngeZimbabwe siyisungulele iZimbabwe, kanti ihlala ngathi iZimbabwe ayikho lapha emhlabeni.
UMnumzana Philip Gawulele, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxa laye ekoBulawayo. Kala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Africa labakunhlanganiso ezizimeleyo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisemhlanganweni lo oqakatheke kakhulu. UBiden ukhangelwe ukuba uzakwenza imihlangano embalwa lenkokheli yezwekazi le-Africa kanye lalabo abamele amazwe abo ngolwesithathu langolwesine. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo yikuvuselela ubudlelwano bamazwe ezwekazi le-Afrika leMelika, ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo, ukuba lohulumente kaZulu, ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. EleZimbabwe limelwe emhlanganweni lo nguMnumzana Frederick Shaba, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. UMnumzana Musa Faki, umgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission, uthi uqakatheke kakhulu umhlangano lo.
Expectation is that first, the cooperation must be strengthened between individual African country and the United States on the bilateral level and also on the continental level between Africa and the United States. We want this summit to be also the contribution for the United States to the success of the agenda 2063 of the African Union.
UMnumzana Munashe Mtutsa okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wakwaleMelika ukhanya ezefuna ukudlelana kahle lohulumende kaMnangagwa.
I-America isinanzelele ukuthi iZimbabwe isimise i-foreign affairs yayo ngendlela ephakemeyo. Siyakwazi ukuthi khathesi ubudlelwana bethu lamanye amazwe ngendlela uMongameli uPresident Mnangagwa akubeke ngayo ngokuthi singabangane kuwonke umuntu, asila sitha thina njengezwi leZimbabwe. Sikunanzelela njalo ukuthi even i-Commonwealth layo iseva ngene liphezulu ukuthi iZimbabwe iphenduke phakathi kwayo. Siyakunanzelela ukuthi kulamanye amazwe ase-Asia, kulamanye amazwe ase-South America, amazwe anjengabo-China, amazwe anjengabo-Russia, o-India, sebelokhu besebenza leZimbabwe ngendlela ephakemeyo. So i-America layo sisesaba ukusalela, yikho sebekwanisa ukuthi benquse iZimbabwe ukuze ibuye layo emphakathini, ukuze labo beqalise ukuthi labo benanzelele into esilazo thina njengeZimbabwe. IZimbabwe lilizwe elilezinto eziphezulu, ilizwe elabantu abalengqondo ezikhaliphileyo, elabantu abafuna ukusebenza. Yikho iAmerica layo isinanzelele ukuthi nxa umhlaba wonke jikelele usulanda iZimbabwe ufuna ukusebenza neZimbabwe, bona ukusala kwabo yikukhutha kwabo. Ngoba iZimbabwe yona iya phambili ngendlela lapha uPresident akhuluma ngayo ukuthi hayi ilizwe lona vele lakhiwa ngabanikazi balo.
Uthi maningi amazwe afisa ukudlelana leZimbabwe loba inkokheli yelizwe leli iphansi kwezitheziso zenotho.
Nxa sikukhangele lokho sithi hayi i-America sikunanzelele njalo isifuna ukusebenza lelizwe eselisebenze lamanye amazwe, sifuna ukusebenza lelizwe asebenanzelele ukuthi liya phambili. Okulihlazo nje yikuthi i-America leyo isilokho isijezise ngezijeziso zenotho okumele bazikhiphe, ngoba akula nto eziyisebenzayo. Izijeziso zenotho lezi bazenza bevodwa bezondele ukuthi thina sathatha umhlabathi wethu, kodwa hayi sesihambile umnyaka yonke le sebenanzelele ukuthi akusebenzi kwelakithi. So kumele bekhiphe izijezo zenotho zabo zinesisebenzi sonke njengabantu or njengesizwekazi esiphakathi komhlaba wonke jikelele.
Ingcweti kwezombusazwe lezizalwane zezimbabwe ezihlala kwele Melika zithi akukhanyi kahle okuza kwenziwa ngele Zimbabwe emhlanganweni lo. Umnumzana Phithizela Ngcobo ohlala eMaryland uthi kuhle njalo kubi ukuvunyelwa kwele Zimbabwe ukuba lingene umhlangano lo.
Esithi kumnandi ukuthi lathi izwe lesilizathola ithuba lokuthi libe lenkokheli elimeleyo ukuze kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ilizwe lesizwe sethu. Kwesikhathi kube kubuhlungu njalo ngoba abantu basakhala ngokuthi amalungelo abantu ahlonitshwa, akahlonitshwa kakuhle ekhaya, abanye basemajele lento ezifanayo. Nxa ilizwe lethu linxuswa lokuthi likhona, yayisungani umhlaba wonke usuvumelana lalo ukuthi hhayi lokhu okwamalungelo abantu akusaqakathekanga, kuqakatheleke ukuthi kube lobudlelwane lelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke njengoba sengishilo kumnandi kubuhlungu, siyabonga siyakhala asilampenduleyo yodwa ephumayo.
Singathi ubonazane eleZimbabwe liyatholani emhlanganweni lo?
Ngibona okukhulu okungathola lilizwe lethu yukuthi lihlangane lamanye amazwe, lokho esingathi khona ngesilungu meeting international community once again. Siyazi abaningi ukuthi izwe lelibe livele lathiwa lilodwa okweminyaka le kusukisela kubo 2000 kuzofika namhlanje, malutshwana amazwe abe lokho esafuna ukudlelana lelilizwe lethu. So kubonakala leli lizwe leMelika linxusa amazwe onke e-Africa kunye leZimbabwe, kungathi kusinika ithemba ukuthi ilizwe lethu lalo liza qala ukuba lobudlelwane lamanye amazwe okukhokhelela iMelika.
Singathi khonapho-ke ubona kuhle kumbe kumenjani ukuthi leZimbabwe libizwe khona ngapha ngesikhathi kuthiwa-ke uhulumende kaMnangagwa kahlameza ilungelo lazo?
Kumnandi kubuhlungu njengoba sentshilo phambilini, siyasikhala ukuthi kwesikhathi nxa kulokujeziswa komnotho kutsho ukuthi abantu makhaza nje esikhathini esiningi yibo abahlangana lobunzima kakhulukazi, ngoba labo abakhokhelayo bavele badla kakuhle nje kungenani thulo kulokujeziswa konotho kumba akukho. So ngakhonokho sikubonani kuyinto enhle, kodwa njengoba sentshilo kusakhalwa ngamalungelo njalo. Nxa sibe dlelana lalo leli ubukhokheli lobo songani kuthiwa bathi okwenziwa zinkokheli yinto enhle, loba nje abanye sibona ukuthi asonto enhle kulabantu amalungelo abo kakahlonitshwa ngendlela esibona kufanele ngayo.
Umhlangano we-US Africa Leaders Summit usule minyaka embalwa wasungulwa kule Melika. Amazwe avinjwe lo nyaka ukuba angene umhlangano lo ngele Burkina Faso, Mali, Guinea leSudan axotshwa kumanyano we-African Union ngenxa yokugenqulwa kwababusayo emazweni la. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube. Singena kwezemidlalo, iqembu leMorocco lenze izimanga ngokufinyelela kuma-semifinals emdlalweni we-World Cup. Baningi abakhangeleleyo ukuthi lizanqoba ku-World Cup. Kubika u-Esachisa Sibanda.
IMorocco edume igama lokuthi the Atlas Lions igenqule iPortugal 1-0 emdlalweni wabo wama-quarterfinals, benza imbali enkulu ngoba kungela qembu le-Afrika elake lafika kulesi sibanga. Umnumzana Thulani Ndlovu uthi imidlalo yalo nyaka ibe simanga ngoba kade kungela muntu obekhalele impumela ezikhona manje.
Kukhanya ngathi ngokwenzakala kwakhona kuzathatha itimu engazake ithathe lapha ngokubona kwami. Ngikhangeleyo u-Croatia idlala ibhola elimnandi kakhulu. Le Morocco la ingathi iseduzane. Vele uqala sasikwazi vele Spain ibaba phakathi, uBrazil wapha. Nomubukeli World Cup iqalisa nje, uyabukwazi ukucinga kuyagcina kuyiSpain nje Brazil. Lapho Argentina. Amabhesi vele asenze sangaboni ngithi World Cup. Ngoba I think mina endlini vele ibhora ndibukele ka-1.
Okufakazwa ngesinye njalo esakamiza kobulawa uNico Khumalo.
Hhayi, uyabona le World Cup le ibhodiyanti i-tricky. Kodwa definitely i-Argentina ngiyibona izathatha, ngoba anti uyabona i-Argentina nge-history, even if they start slow, they get stronger with every stage they get to. And then again, uMessi is the driving force because he needs to set equal Maradona's status by winning at least the World Cup. He has won everything.
Sajo Dube uthi iqembu leMorocco yilo lizothatha inkezo ye-World Cup.
Hayi, mna vele itimu engibona ngani ile chance ukuzwa yiCroatia lapha, ngoba nakuba uModric asiyesabo olokuzena uMessi, hayi akuladaba labo uMessi. UModric can dlala ibhola, ugcwala i-ground yonke, usidlalela mnandi, namanye ama-teammates akhe basapotana kuhle sibili. Croatia versus Morocco i-final.
Isithathwe Croatia.
First African team uyangena ku-final Morocco. Ama team amakhulu nala uthwa kulabo German labo bani bani bahle bephume masinya sesadina wabo Brazil labo German ni dominance yabo.
Umnumzana Matuseli Dlamini wempophoma ngomunye wabathi ngeke babhejele imidlalo le futhi.
Lapha 50-50 tisa lapha any team ingathatha.
Siyabonga kakhulu ke Jisa ngokubika kwakho. Ngakhohlwa i-live talk lamhlanje ngo-8 o'clock. Lilale lo umthembo sithembayo uGift Dube.